Hayi mina ngibona ngathi udaba lolu ludaba ongathi lunzima kakhulu ngoba sibona esingathi kunews la ama-analysts labanye abakwaziyo ukuthi uhamba njani bekhuluma ngendaba yokuthi ukulwa lokhu kubangelwa ukuthi uhulumende we-DRC uvalela phandle abantu abanye abe-DRC abohlobo olu abahlobene nabe-Rwanda besithi asiyo bakhonapho bebavalela phandle amathuba okwenzela kube lokulwa lokhu. Njalo sike sazwa umongameli we-Rwanda uKagame ekhuluma ukubana indaba le ekhona e-DRC M23 abantu be-DRC uhulumende we-DRC kumele ukhulumisane lalaba abantu singathi begcwalise kumbe bebalandele kuzikhalazo zabo ezikhona mhlawumbe okwenze baze bagcina sebesithi belwe indaba yokuthi babona ngathi abalalelwa. So ngakho sinilethemba ngoba sonke sinje se-Africa sikhathazekile nxa sibona kulokulwa khona ngale kuchithakala imphefumulo abantu bengahlalisekanga kuhle. Ngakho silethemba ukubana uhulumende we-DRC kuzabe lokuthi ezwisise ekhulumisane lalaba abahlamuki ngakho kugcwalisiwe lokhu abakukhalelayo silethemba ukuthi bazamxa phansi izikhali izwe libe lokuthula.
Iye noba kunjalo Dube siyabona ukuthi uKagame loRamaphosa ngabe bephosana naqatha ngakhonokho po bazakuphatha njani khonokho?
Hayi sithemba ukubana ohulumende bobabili banabo kakhulu ngoba uKagame ngasimkhangele ungathi umuntu onguntando kayiphikiswa kodwa-ke at least e-South Africa uRamaphosa umuntu ophuma ecountryni esingathi one of the most democratic countries esilawo e-Africa. Sithemba ukubana kuzabe lokukhulumisana ukhulumisane umlotha njalo sibesizwa lakumakhungakhunga angathi ibutho le-South Africa ngemva kokuthi kube la masosha afika 14 or so afayo selefuna ukuthi kakhulu eMalawi already besikhulumile ukuthi izaphuma le-South Africa ngathi kulekhungakhunga lokuthi lifuna ukuthi iphume khonapho ku-Kidding Nation ekhona ngale. Ngakho silethemba ukubana soze kufike ukuthini i-Rwanda le-South Africa kugcine kubisana.